Into yokuqala ikuthi i-statutory instrument kayitshintshi umthetho ofakwe i-constitution or i-constitutional provision. Njalo ufanele ukuthi uvumelane le-constitution uhluzwe i-parliamentary legal committee ukuthi umthetho lo awuqamuli yini amanye ama-provisions e-constitution. Konke lokho kwenziwa nguhulumende kutshengisa ukuthi abasafuni ukuthi abantu bazi silomthetho eZimbabwe opha abantu ukuthi bavunyelwe ukuaccessa ukucubungula imithetho yonke lama-policies avela akhandwa nguhulumende.
Njengoba lilamalunga ePhalamenti babaMafa, kukhona yini eliza kwenza ngalolu daba?
IPhalamenti umsebenzi wayo oyisiqokoqela yikukhangela lokucubungula ukuthi i-executive ibamba njani, isebenzisa njani izimali zikahulumende. Yikho ke iPhalamenti eqinileyo ilamandla ukunqabela izinto ezinjengalezi. Ngokusweleka kwenhlanhla ibandla le-CCC okwamanje lilama-members angu-17 singathi lithonsi elwandle, a drop in an ocean. Ngaze bakhulume njani kufanana le nje ekhonkotha indlovu, indlovu yabe kuyizihambela. Enye inji izakhonkotha inyanga, inyanga yabe kuyizihambela. Siyazama kodwa khathesi asilamandla okuthi singayenzani ePhalamenti. Singakhuluma kungabi le tshukuntshu, njalo sibona ngani kungabe iPhalamenti le iyaphangisa ukudissolve kube lama-election lapho i-CCC ezaba le-super majority ezakwenza ukuthi izinto ziguquke. Sithi konke lokho abakwenzayo kwinqaba ukuthi abantu bengazi ukuthi uhulumende uthengani imali uyisebenzisa njani. Kanti uma kuthengwa i-ambulensi lezi mota zikahulumende, angithi abantu bavunyelwe ukuthi bazi. Uma besakha izibhedlela, basakha ama-bridge, sebefuna ukuhuquluza ngoba sebesazi ukuthi isikhathi lapho ebesembusweni vele uzaphela. Libhiza eliqhatshayo eselikhaba lingayekeli ukunanzelela lifa labantu abaningi. Hatshi, sithi thina lokhu akukho ku-constitution, is unconstitutional. I-statutory instrument or any notice efakwa nguhulumende is not binding. Ayifanelanga ukuthi iguqule i-constitution. I-constitution ilomthetho oguqula, le act ayiguqulwa yi-statutory instrument. Imbona ngani laba bantu sebeswele ukuthi bengenzani. Sithi mayuyu, asihambeni siyekwenza ama-election free and fair. I-CCC abantu sibazayifaka ngoba yiyo engenza ukuthi into zonke zibe sobala, zibe transparent, kube le accountability.